Taba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathelela ithuba lokubonga uJunga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi esishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Ntulikazi 2023 ngokuthi Jeremiah.
Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Amendment, owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act.
Kuba kulihlazo njalo kuyayangisa kudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebelama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho.
Abamabandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola okwamagama umkhuba osubhahlile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalabo abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Hele Melika linikeze uncedo lwezigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe womhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program ezasetshenziswa ukuthenga ukudla kokunceda abaswelayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act, Code Amendment, owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act, ozakwenza kube licala ukuhlambaza ilizwe leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umabhalane omkhulu ehhofisini kamongameli nakudayela abaphatha intambo elekhabhinethi umnumzana Meshack Sibanda nguye owethule isaziso sokusayinwa kwalomthetho ngumongameli esiphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe-Government Gazette namhlanje. Uhulumende uthi lo mthetho ujonge ukubamba labo athi badingela ilizwe ezijezo zomnotho njalo ubonakala njengendlela yokuhlasela labo abalombono owehlukile lukahulumende. Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu ngawamabandla aphikisayo kanye nenhlanganiso ezizela ilungelo loluntu besithi uzagcinisa umbuso wentando akayiphikiswa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bayethuse kakhulu ikubekwa kwalomthetho esithi uveza sobala ukuba elizweni kakusela mbuso wentando kaZulu.
Kuyamangalisa njalo kuyahlukumeza umzimba ngenxa yokuthi ukubusa sokubaphambanisa ikhanda abantu bezani kuyena. Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Lokhu kuthekele ngumnumzana Daniel Molokele, ummeli wange Central eDale Parliament yena othi lo mthetho uzakwenza kube nzima ukumsola uhulumende kumbe ukumkhuza lapho iphosisa.
Indaba yePatriotic Bill izwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kungizwisa ubuhlungu mina njengomeli wadalela sephalamende yeZimbabwe ukuthi ngalesi sikhathi kule nkinga enkulu yomnetho yesizwe abantu beZimbabwe behlukumezwa bedubeka besifa ngendlala, kubuya amabhili angasoze athuthukisa isizwe, kubuya amabhili ayenza abantu beZimbabwe bahlukayike beze ubuhlungu belokho betshela ukuthi nibangakhulumi lokhu bakhulume lokho.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Peter Sibindi uthi lo mthetho uphambana lokumunyethwe yisisekelo sombuso.
Kuba nzima ngakhona lowo mthetho ngoba nxa ubaba engenzi kahle kuba nzima phela ukuthi umtshele. So ilizwe liyalunga njani nxa yena ubaba engavumi ukuthi aboniswe njalo ukukhulunywa iqiniso ngalokho ngoba phela akulalapha isebe siya khona. That's what we call it dictatorship esingayifuni yona le.
Kodwa ilunga lezani PF enginobhala ohlangothi lwabontanga umnumzana Admire Maskati uthi lumthetho uzakwenza abantu bahloniphe ilizwe labo elithona lihlambazwa.
Ngombono wami mina ukusayina kwayo ukuthi be ngumthetho kukahle kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi thina njengabantu beZimbabwe asilathando lelizwe lethu. Asila thando lokuba ngamaZimbabwenzi.
Istudio 7 kanye nelisanga ukuzwa imbono yamphathi ntambo ezemthetho omnumzana ziyambi ziyambi. Kodwa ikhuluma ngemva kokupasiswa kwalomthetho edayile eSenate. Wathi lomthetho uqakathekile kwezomvikela welizwe esithi yawuqophanga muntu ikakhulu labo abayabe bezivakatshile phandle kwelizwe ukuyabona izihloko labangane. Kodwa uqondise kulabo abaya kwamanye amazwe ngenjongo yokuyacela ukuthi ilizwe lijeziswe kwezomnotho kumbe lithwaliswe nzima. Ngizinye indlela abatholakala belicala phansi kwalomthetho babikwa kendako ukugwetshelwa ugodo kumbe ukuhlala ejele kwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi sekungasesuku zatshwala ukuthi kukhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende nomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubunayo zombusazwe zithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela abamabandla aphikisayo. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi nje.
Amandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola kwamakhama umkhuba osubhahile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalapho abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Amabandla la akhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo olulokuthula lokamhlaka 23 Ncwabakazi 2023. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lomkhuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le Commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokho kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcine lusiba ngolungakhululekanga. Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposter.
Ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudiseyisa amaposter abanye. So kebe kuyindaba zona lezi eziba izeki ezimandeti obama issues andake ome kuhambe kuye-report wezinye. Ngawumuntu wangikhonetholakele yenzana lebelisho ukuthi uba ninodifesayo because umuntu mesungwa even ufaka phezu neposta lomunye like in terms of the electoral act lawo. So izeki ngebe sikhangele ama-issues ona lawo.
Unkosikazi Gurai Makumbe, isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 it's 438 okwakhathesi. And then our my election related complaints sile 61. Amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lomkhuba.
Kulihlazo njalo kuyayangisa kudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebelama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho. Kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho. Umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Swivenchi Rhodza ucala ibandla elibusa ngokudatshulwa kwamaposta amabandla aphikisayo.
Ukudatshulwa kwamaposta amalunga ezanu PF ibuzama ukuxega umsindo, ibuzama ukuthi kube ingxabano phakathi komuzi weChabalala, ibuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomasingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebeleni. Thina sikhuthaza abe-TCC, abe-Citizens Coalition for Change ukuthi bengabanjwayo njengenhlanzi bengabanjwa ihuka yezanu PF njengenhlanzi thina bethu abantu bapholile abantu abathanda ukuthula
ilunga lezanu PF ongumqondisi wenhlanganiso ezithi izimele yodwa Forever Associates Zimbabwe IFAS umnumzana Kudakwashe Musanga ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaposta abanye
kuthaza abasakhulayo laba ababethengelwa utshwala ngamapoliticiani besenza into embi kangaka ukuthi hhatshi bengakwenzi abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikhankase sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye sikhuthaze ama-MP awe-opposition lawo abezani PF ukuthi hathi asingenzeni into le asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungela muntu okhipha iposta kukhanya umkhuhlane okumabandla wonke emabili elibusayo lalelo elibuswayo
izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela nokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancwabakazi lokhu zisanda wobulawayo esigabeni sephelandaba chabalala ilunga le-CCC umnumzana Ostalo Siziba amaposta akhe omkhankaso adatshulwe amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa ilunga le-CCC elidinga ukumela igudu central uMatthew Takaona laye ulodubo olufanayo umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emashwingo laye ukhala ngokuthi amaposta akhe ayadatshulwa abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele kumkhankaso yakhe yonke umongameli Emerson Mnangagwa wezanu PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela ekhuluma emngcwabeni kamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni njalo ngensonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerali enkundleni yemkhoba eGweru ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
umthethwandaba waphezulu owe-High Court wahlulele isicelo somkhokheli webandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio esokuthi avunyelwe ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngenyanga ezayo kangcwabakazi lokhu kungemva kokwalelwa kwakhe ukuthi abhalise ukuncintisa ngabe-commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission ephanyeka lesi sicelo emthethwandaba igqweta lakhe umnumzana Alec Mshadehama uthe akula sizathu esibambekayo esingaba senze ukubana abezek bale ukwamukela ingwalo zikankosikazi Valerio uMshadehama uthi unkosikazi Valerio wafaka imali eyayifuneka yonke iyenele ngesikhathi esasibekiwe ngabezek ngakho-ke babengamelanga umalela ingwalo zakhe zokubhalisa uqhubeke ethi ukuphuza kwebhanga ukufikisa imali wabezek ngesikhathi ayisiwo mlando wabo kodwa kuliphutha labebhanga hatshi elabo igqweta labezek umnumzana Tawanda Kanengoni uthi inyathelo abalithetheyo lisemthethweni njengoba imali kankosikazi Valerio yagcina ingena isikhathi ababesibekile sesedlule umahluli Samodeme wedale ele-Electoral Court uthe yena uza kupha isinqumo kulolu daba ngesikhathi esilandelayo kodwa akabekanga ilanga ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye labanye abamabandla aphikisayo baveza imibono ehlukileyo ngodaba lukankosikazi Valerio abanye basekela izek ukuthi waphuza ukuphanyeka ingwalo zakhe zokubhalisa kanye lokubhadalela indleko yalokhu ukuze ancintise kodwa abanye njalo bamsekela ukuthi liphutha elenziwa ngabebhanga ukuphuza ukufikisa imali kwabezek hatshi elakhe abanye abaneliseyo ukubhalisa ubana bancintise ukukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli. Ngababalisa umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU PF, uMnumzana Nelson Chamisa oweCitizens Coalition for Change, Lavmo Maduku oweNational Constitutional Assembly, Douglas Monzora oweMDCT, Xavier Kasukuwere owayekubandla leZANU PF owabanjwa ngamandla okuphuma kilo ngokugenqulwa kombuso kowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe. UKasukuwere ngomunye laye olodaba olusemthethwandaba ephikisa isinqumo sokwaliswa kwakhe ukuncintisa kulolu khetho esethulwe lidale laphezulu ele-High Court ngesizathu sokuthi usehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside, ngakho-ke akalalungelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa amagqwetha akhe abika ukubana asekweze lolu daba lokuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Kolunye udaba obelusemthethwandaba namhlanje, idale ele-High Court ilahle isicelo sowayengumsekeli womkhokheli webandla ele-MDCT, uMnumzana Elias Mutsuri, esokuthi umhlangano owe-Congress owakhetha ukubana leli bandla likhokhelwe nguMnumzana Douglas Monzora wawungekho emthethweni. Sokulesikhathi eside ababili laba lokhu bedonselana, uMonzora loMtsuri bephoselana ephilayo kubangwa ubukhokheli be-MDCT. Hele Melika linikeze uncedo lwemali engaba yizigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US$2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe omhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program, WFP, ezasetshenziswa ukuthenga ukudla lokuncedisa abaswelayo eZimbabwe. Le mali iphiwe abe-WFP ngolwesine oludluleyo ngabohlangothi lukahulumende. Le mali iphiwe abe-WFP izolo ngabohlangothi lukahulumende oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo olwehlukeneyo olwe-United States Agency for International Development, USAID. Umsekeli wesikhulumi se-WFP eZimbabwe, uMnumzana Tatenda Macheka, utshela iStudio 7 ukubana abantu abaningi abahlala emadolobheni bazasizakala ngoncedo lwe-USAID lolu. Ingcitshi ebona ngendaba zokudla ku-USAID, uNkosazana Irina Machoko, uthi uhlelo lolu luzaqhutshwa okomnyaka owodwa bencedisa abaswelayo. Osaphethe isikhundla somholi we-USAID uNkosikazi Priscilla Sandville uthi ukhangelele ukubana uncedo lolu lusize abantu abaphila ngesikhathi lesi abaningi bethwele nzima ngendlala esibhahile elizweni ebangelwe yikungani kuhle kwezulu, abantu bangatholi izivuno esihle. Umholi we-WFP eZimbabwe, uNkosikazi Francesca Edelman, uthi uhlelo lolu luzanceda abaningi abadla inqoqo zomlomo emadolobheni. Izisebenzi zikahulumende zalile ukukhuluma le-Studio 7 zisithi aziphiwanga imvumo yokukhuluma. Imizamo ye-Studio 7 yokukhulumisana lomphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Paul Mavima, ibe liphutha njengoba ubengadobi ucingo lwakhe. Eminyakeni emihlanu edluleyo, i-USAID yenelise ukuncedisa eleZimbabwe ngosizo lokudla olubiza izigidi ezingamashumi afika phose amabili aweMelika. Olubiza izigidi ezingamakhulu aphose afike amabili aweMelika, US$164 million. Uthi ke kusukisela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse, i-USAID isiphe uncedo olubiza amadola eMelika aphezu kwamabhiliyoni amathathu, US$3.2 billion. lokhu kwenza elemelika libe ngelikhokhelayo phezu kwamanye amazwe wonke womhlaba athi anceda uZulu kwezempilakahle, ezenhlalakahle, ukudla lamanzi ahlanzekileyo elizweni. Amalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa ukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo Tim Scott asebenelisile ukuthola imali ebavumela ukubana bephathekele abanye babo abalishumi lambili kungxoxo mpikiswano ye debate mhlaka 23 ngenyanga ezayo kancwabakazi. Kodwa omunye wabo wayengumongameli umnumzana Donald Trump uthi akasoze aphatheke kule idebate ngoba uphenyo luveza ukubana inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi umkhankaso kaTrump awusoze ube lula ngenxa yamacala awetheswayo. Umthethwandaba weMelika usanda kunquma ukubana uTrump ulomlandu ukucala aletheswayo ngowesifazane othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usandekile Mhlanga wa Studio 7 uxoxa lo mnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika.
Amacala alawo manengi kakhulu, manengi. Amanye ayengamacala ayengathi kawabonakali, kodwa ke kula macala icala lona leli elokugcina izingwalo incwadi lezi ezimfihlakalo i-documents lezi angiboni ukuthi laphana kuzamsiza kuhle, ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezena kazibuyiselwe ngale amaphepha lana wawabuyisela ngabe kakulaca. Kodwa wala lawo ale lawo angathi wawafihla ngathi kutheni, ngibona ngathi kuzamenza kulicala khonoko. Okwesibili khona lokhuyana ukuthi athe ngupresident ahlale abukele i-TV abantu bediliza i-White House lokhu kuthiwa i-insurrection kana, ngoba yena njengopresident kwakufanele ukuthi apha ama-orders ukuthi abantu labana bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khona kuyala babekwenza. Kodwa wabukela wayekela kufana lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo, ngoba zizayibulala phela inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela labo abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president ukuziya khona ngale, hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetho.
Sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections, kumbe abebandla lama-Democrats engenelisa ukungena kukhetho. Ulethuba na lokunqoba?
Mina mbona ngathi hayi, ukuphumelela kwakhe kuza kuba nzima. Ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama-Americans amvotele ukuthi abe ngu-president, ikakhulu ngemva kokuthi ehlulekile ithemu yakhe yesibili, abe sezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile. Ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa iAmerica izaziwa njengepolisa ledemocracy emhlabeni. So kusondela ama-elections azabuya wonke amacala wona la kuzamehlisa ukuthi angeke athole imajority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngu-president njalo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe sesesihlala eMelika, limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas. Kuhlelo Woza Friday liviki silabacula umdumo kaMasikandi abakozi mnyama ababili abacula bemunye. Waphiwe lusobancane bona basanda kwethula idlalata labo elisha elilesihloko esithi ngilombuzo la. Nangu usobancane ixoxa kwentongamile Nkomo we Studio 7.
Ngani no Aphiwe namadoda aqhamuka ePlumtree kozinyama uAphiwe ukuthi ungumshana wami mina ngifuna umncane osafunda ungiform 3 uyafunda lapha na eVimila Secondary School khona phana kozinyama ngathi nje kuyi 15 kilometers mawusuka ePlumtree
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma ziyatholakala kuYouTube nakuma-Facebook nje sikhona nakuGround ePlumtree uyazithola kukhona Thegwane Road kuhandsome wakasibanda eBulawayo uyazithola eBulawayo Center ku-147 lapha eBulawayo Center. Abangathanda ukuxhumana lami emoyeni ngiyatholakala kuWhatsApp inamba zithi 0026378511973. Noma ufuna uAphiwe lakho ungamchecka kuFacebook inamba zakhe zikhona uyathi Aphiwe nosobancane.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwi
behlale besethembeni belindele okumnandi ngaso sonke isikhathi. Ngikhuluma nje kumanje ngibhizi lo Aphiwe sisazokhala isiginci mpela sisazokhala
njengoma kwaphethezela indebe endodeni kungenamoya uthini mhlobo
Ngiyethemba liwukholisile umculo wamajaha amabili akuzinyama uAphiwe losobancane. Ku-Live Talk lamhlanje lingakhohlwa siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho njalo lokwethula komthetho we-Patriotic Act. Ngawokho-ke isikhathi sethu kasavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act owaziwa njalo ngokuthi yi-Patriotic Act. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.